izimbabwe ilizwe elilemthetho yalo esiyaziyo sonke okuthi longawaziyo umthetho wezimbabwe emthethweni akushiwo ukuthi ungephula umthetho futhi ubungakwazi wabukuvikeli khonokho kodwa-ke kule ndlela mkhona singathi thina ilizwe lethu ihlupho sesilalo silokuthi abantu bengayephula imithetho esebeqala ngokuthi bayahlukuluzwa kube kathi ungagamela ilizwe lethu ezimbabwe umuntu engayephula imithetho uyasiya emakhothi emakhothi laleyo bese beqala bona bethi aluba kuthiwa izinto lezi izanu pf ye but izanu asiyomakhothi izanu pf asiyomakhothi izanu pf yelo uhulumende but emakhothi azimele wodwa amakhothi azenzela umsebenzi wabo eziqhubela umsebenzi wabo xa umuntu obethiwe engelacala nkomo amakhothi afike lahleka phamsayeti lana umuntu engabefuna ukuthi ubani abotshwe kuthi engakacala efuna ukuthi uyelacala konke lokhwana yinto ephelayo kodwa okukhona ukuthi kukhona abanye abantu abechothoza lokuhlophisa lokuchothoza okuthile okukhona kwezombangazi okuthiwa hhayi kanisehlulekile kanisebulelile kodwa lokhwana siyonhlamba leyani inhlamba yokuphephisa
naso baba Chirota
yikuphambanisa kakhulu nxa umuntu ebotshelwa ukuhlabela ingoma ngoba umthetho wokuthethisa kudala wakhutshwa imithethwandaba ephakemeyo lapha ezimbabwe ngasengifaka ngesilungu sithi ama-insult laws kudala a-strike down yi-supreme court ngaseyiyo mthetho yalapha elizweni kodwa ufuna ukuthi ngithi mina into ethiwa yi-caricature ngesikhiwa ukuhlalela ingoma kumbe ukufaka isithombe esitshengisa umbusazi singathi ama-cartoons alawo ezimdeli yinto evunyelwayo emthethweni so lokho ukuthi umuntu uyabotshela ukuthi umnangagwa usephambanisa umkhonomi kanti vele onguye obambe intambo zeikhonomi ngobani kashiye yini nalowo mnangagwa so lokhu yikephula amalungelo oluntu esathi kusola kumgabe kulokhu kuqhubeka embusweni kamnangagwa umnangagwa vele injongo yakhe yayingasiye ukutshintsha umbusazi kodwa ukuthi abe nguye umgabi
ngiphenduke kuwe baba uGawule uthe wena ukuchothoza umongameli akusilocala ividiyo yomsolwa lo we-Bait Bridge uthi umnangagwa usebulele umnotho ngaleyo ndlela lokho kukhanya kuyikuchothoza kuphela ngokutsho kwakho ukuthi hhayi ukuchothoza kuvunyelwe ngezinye indlela singathi umsolwa lo akalacala ngakwenzile
akukhona yikuthi amazwi kamsola angilawo nkomo ukuthi ngizesile ukuthi uthileni isibindi ngoba ukuthethisa nkomo yikho kulicala emthethweni welizwe lezimbabwe ukuthethisa umongameli welizwe kodwa ukuhlola ukuthi kumbe izinto zihambe kuhle nanilani asiyo nto obubhisayo umuntu akabothelwe khonokho ngoba umuntu wokuphikisa even nxa becampaigna even abantu be-opposite bayabesithi kulo uhulumende yayekhona ubani loku ayenzi kuhle kuyani lokubethela abantu khonokho akusoqala lelana indlela yabezama ukuthi labo bakhombise ngayo abantu bethengise ukuthi hhayi thina singayenza ngcono ukwedlula lokhu kuyikuhlola okukhona okwenzakalayo ayisiyonhlamba leyana makunjalo kodwa nginamazwi akhe lowo msholwa angiwazi ukuthi athini kodwa aluba kade ekhuluma efola ngokwenzakalayo kumbe ngomunye omunye othile hhayi ngumbono wakhe laye lowo ngendlela abonayo ukuthethisa yikukhuluma inhlamba ukuthethisa umongameli kulicala ukuthethisa umongameli elizweni lezimbabwe uyakubotshelwa khonoko kugwetshelwe khonoko ukuthi uthethise umongameli ngingazini umhlolwa ukuthi vele yena uyibambe ndani ezomakhe leyi kumbe kuneyihlamba ezithize ezikhona ezithethisa umongameli ezenza ezenze abotshwe kumbe ngakukhona okunye akukhulumileyo sibembuza ngazo ingoma zakhenezi wagcine sekuthukile sekuthethisile asikwazi
ngamafitshane baba Chirota akuyigqibi
na ngingaphambanisi ngibona ngani amalanga umgabe usezaphuma embusweni ukhona othiwa ngulumumba owathuka umgabe ngamazwi engingazabe ngiphinde emsakazweni kodwa wayophuma discharge ecourt so ngibona ngani na umuntu eyi-public official eyinkokheli kahulumende umthetho kawumniki ilungile ukuthi avote abantu mashayana nxa ithukile njalo umthetho kawuvumi ukuthi inkokheli ekhokhela uhulumeni ibophe abantu ngenxa yokuthi abantu sebesobe umbusazi mina engibona kuyimbangela lokhu okwenzakala lapha ezweni ukuthi izani yasuka yaba yisiphamaso seRhodesia ngoba phela iRhodesia yayithanda umgabe kakhulu yaze yachiya amaqandayo ekenflower namanye amakhiwa ayevele ayebamba abantu isihluku yesikhathi seRhodesia yibo nabo bantu abafundisa amapolisa aweZimbabwe indlela yeRhodesia so namhlanje umuntu engenza into encane umbeni achotho zohulumende ezidlalela nje umuntu usuke abotshe ngoba bathatha imikhuba yeRhodesia abafundiswa ngamaRhodesia.